umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho iningi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho lakancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgaba wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo uhulumende okhona siyethusa kakhulu, ikakhulu kwezokudla, kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sesakhwela, kwakhwela isepa, kwakhwela yonke into, kwakhwela i-electricity, kwakhwela amahlamvu etiye, kwakhwela lona ithukela. Akulanto ethengekayo. Ngakho-ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko, wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgaba. Sekuphindwe kaningi ubuhlungu. Lusizi, lusizi, lusizi kho konke.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le emibili kuningi osekuguqukile, impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafica ukuthi kuningi osokuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kazisathengeki. Ngo-2017 imitshovo ibijiphile, abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonelayinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengamthwaba lokwesaba ngabo-2017 kusiya kemuva, kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile, esingathi ukuthi ngento enhle. Kodwa-ke generally impilo isinzima ezibhedlela, kakusela amadokotela ezibhedlela, kakula mithi, izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwa abantu ababewukhangelele kuhulumende omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima kuthe thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwale ezitaladeni beqokotsha cha umpululu besithi hayi-ke sokuzaba lethemba into sezizaguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle, izinto seziyaqonda zithi nta kube nobunandi lochakulo luje elizweni. Kanyana namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa, bayaxotshwa, amatitsha athasenelisi ukuthi aye emsebenzini. Sikhangela emakhaya abantu bayalamba, inkomo ziyafa, kulamanzi, izulu kalini, sokungathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele bacilwa kukhetho.
Abantu badubeka, abantu badubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. IZimbabwe isi-worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga $2, sibona isinkwa sesingama-$15. Khonapho abantu bakhona ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayiyi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingamabhondi. Okuyikuqilibezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax, okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo osekhaya kosikhobokhobo konala ngaze athenge, uyatekswa. Abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutsha becabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko, hayi amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko, kodwa hayi hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le emibili uhulumende omutsha ebusa, impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi, ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.